wethu selusiya emaphethelweni
sesiqedile kakhulu emaphandleni
lapho ke ebesiqhathazele
kuba nasibe labakhandidi avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu ke sesisele kuba nasiqedise sodwa ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwane aseleyo eHarare lakoBulawayo kodwa ke kumanye amaprovinsi esaphetha ke sesimelele ukubana ke kukhethwe ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona kodwa in terms of the programming ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona ukuseleka ukubana ke sizophumisa ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho solo anawusiwe nguhulumente.
Baba Ncube uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle inkosi ethi nxa ibekele amaqanda abuye ke emahle kodwa kungakaphumi iMatsiyane bona so yikho esikubonayo njalo uhlelo lwabo kayisiyo into elula bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini ehlezi ebantwini ivine engasiyo memba yabo kodwa ungakuchecka into yakho indlela eyenzakalayo babe befuna abantu abangamamembers i-vetting yabo bachecka abantu abangamamembers kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-incharge kuba le mibuzo eminingi ngingakhayela indawo ezinjengabonkayi ngani ivenyu yakhona ukuthi kuzahlanganwa ngaphi ukuthi kuvota obani bevotele ubani la ma-numbers kabawavezi ukuthi hhayi nangusiziba napha uvotelwe ngabangu-5 umoya uvote kwele ngabangu-5 akubonakali khona lokho nje njengalokho esike sabona izanu kwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona umbono wakwesiziba umuhle kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba
utsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezinkinga ezokuluma amazinyo asaphuma so kukwanisa ukuba kule nkinga kodwa silokujabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa ke umuntu ovele ebantwini so ngibe specific emayelana le ndaba ezelezwa uNcube okokuqala ukubana ye ngenjakwana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihla abanye bengatshela abanye iven yikho libona sacina simekasho ukuthi i-commission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esinje thina sihlukene lezani ukuthi thina asivali ma vote thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu wanominethwa endaweni ezijiyeneyo ngabantu baphi bese sisiya kusisibanga sesibili esokubana ke abanominethwayo bevetwe labana ku-vetting yethu kulabanye abantu abangasiwo ku-PPC noma the Broad Democracy Movement abaphasa i-vetting ungakhangela abantu abaningi abakhitshwe i-vetting utsho kahle ukhulume ibandleli nje indawo enjengasenkaya enkaya ke kwakulo engimaziyo kakhulu off my head kwakulo Rhadebe kwenye inkaya le yabona i-South kulo Bhebhe abanye bathi ano Bhebhe waye kwenye ibandla asikukhangeli khonoko sikhangela i-security issues ukubana uyakwanisa ukuthi wawungekho ku-CCC kodwa kawuzange uye kuleli bandla eliyile sembusweni esikuleli lizwe noma ukubana ungabe usebenzela ke ezinye inhlanganiso ama-organs of the state ukubana ungabe uthwenyi ukuzobuyebhidliza ibandla labantu so yiyo ayikhangelwa ikakhulu ungakhangela kwezinye indawo kubo-Harare kubo-Bulawayo kulabanye abantu abanominethwayo ungakhangela abantu abanjengamomagrenlong banominethwa so bantu ongathi hhayi laba ke bebekhona kufonya i-CCC bahamba lana othisidangarembo ngabanye abanomnethwayo baningi abantu abanomnethwayo abangasibo
intoabaazebeokeke
isikipa seyelo so bona lapha siyabafaka esisikikho kathesi kuma-caucus ngasikhangela ukubana umuntu ekhuluma i-manifest yakumela mna engavuthela nzenza so labo yibe sizabathatha sesibekwazi ukubana hhayi kula ma-stakeholder esathatha abangasibo bantu abakwanisa ukubuya kunhlanganiso abanjengama-church izintuno sobhuku sasibafonela befake impono yabo
siyakuzwa kakhulu Siziba Ncube
into yabo Siziba itshaya emthanjeni ngoba thina vele njenge-Freedom Alliance yiyo i-concept esayiqalayo naleyo ukuthi abantu kabakhethwe ngendlela e-transparent bakhethwe ngabantu labo abahlala la uhlupho olukhona amakhomishina akhona ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi babe uSiziba liku-improve into akhona likulolonge kayo ukuthi ukhomishina uthi nxa yesiza angithi siza bekhala abantu benu ngokuhlu ukuhlala kwezindawo nami ngihleli ngizwa umakhelwane ekhala ukuthi ukhomishina usathi esiza engathi uvele uthi emumetha kumumethe umumetha amagama emlonyeni abanye mabembingelele kuyehluleka nokuvuma uyangungula ngokunye khona lokho engibona ngathi khona kuzabe kuzaligcula amamadoda njengoba ngishilo babuduka ukuthi into leyo ingumqondo omuhle kakhulu ukuthi nxa yilandelwe ngendlela kungalabo uhwaba okokufuna izikhundla kuyasebenza kodwa kuhlupho olukhona sibona ubuhwaba obezibunda izenyu ngiyayitshintsha mina encube ngitshela abanye ukuthi wozanini ezwe labo abanye ngithi hayi lingayo emagazini banike wrong information bagijima abantu bayetshela besemagazi ngani.